Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo.
Yebo kambi dinisi esikenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abagqa besiyabhalisa nxa sekufika isikhathi sokubana bavotile abazavota nxa bekwenze sokwe-delimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ezwe wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe zimbambe emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela ukwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe-delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lephalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andubana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela eMathebelele neMidlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele usithandekile mhlango weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kwingxoxo le elandelayo.
Nga ungasombiko opheleleyo, kodwa siyabona singumbiko phose ngxoxo ufike emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwendongo. Siyananzela futhi khonapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo, kumawadi atshiyeneyo, lakuma-constituency atshiyeneyo, abanye bazaqetshelwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezo ezikhalo ezingenza iwadi, lenombolo ezikhalo ezingenza i-constituency zifinyelelwe. Kodwa-ke kunjalo, yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzeleyo ukuthi isimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Yebo kambi idinisi esiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abagqa besiyabhalisa nxa sekufika isikhathi sokubana bavotile abazavotela nxa bekwenze sokwe-delimitation. Ngendlela yokuqakathekileyo yokuthi wonke umuntu ongumhlali wakoBulawayo, ongumhlali weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi sokuphumela umbiko. Umbiko abaqhubeke besiyarejista ukuvota, inombolo zihlanze ziye phezulu. Lokho yikokuqakathekileyo okufanele kwenziwa ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike esingathina information yokuthi kuhamba njani, ngoba zananzela kwenzela ukuqunywaqunyiwe ukuthi abantu bakuzisa ukuthi khathesi nxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hhayi nengxebe ngule iwathi engigqunywe wafaka kuleyana, abantu bakunanzele khonoko, ngoba singayisibayekela abantu bengakwazi bazayesibelahle bangasakwazi bakuliphi uhlangothi. kuqhathekile kwa ukuthi abantu baqhubeke sibanike information egcweleyo lokuthi information dissemination ukuze abantu bananzelele phakathi kwesilabantu abadala phose abangabe bengazisokwenzakalayo abantu kufanele bawunikwe ombiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqhathekile ukuthi abahlali bakobulawayo, abahlali bemathebheleleni, abahlali beZimbabwe bananzelele ukuthi asikokuphela kwendawo. Omunye lomunye umuntu lomlando okubana ngaso kufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota, aqhubeka ehambe emavotini, akusho ukuthi ungabhalisa uphela khonapho. Kungani abantu kufanele behambe bayevota? Abantu kunanzelele ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali weZimbabwe ulomlando okubana ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe, lokuthi ayi-decision making. Ukwekela ukuyavota yikuvota njani? Ngoba abantu bazayenza izinqumo, lezo zinqumo zizayenza impilo yami lempilo yabanye ibe affected ngezinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithatha besenzela izinqumo, asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukubana athuthukise ilizwe, athuthukise isigaba, athuthukise lewayo. So lo uqhathe kumele abantu bangahlali engesikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha. Abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva, kusala abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva. Abantu abethu abasebe le minyaka edlula 18 kusiya phezulu, ngaso siyevotini siyakhuthaza sihambe endawo lawo bayeyingxenye yokubana bavote, bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinazela ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebele namba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So kuqhathele ukuthi yebo kamzima esini siphelile, yebo kambure thisiluba yivota kodwa kupheleli khonapho, siqhubeka futhi uyevota ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba lizwe elithuthukile siya phambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ePhalamende kunye lamakhansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kweBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza, saqala ukumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga leKhisimusi.
Sibe le party eofisini ye Gertrude Mthombeni and House ye eyoba yi headquarters ye Citizens Coalition for Change kweBulawayo, lapho sibe lokuhlangana namanye amacomrades esingakaboni iminyaka eminingi. Ya njalo kwadliwa, abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi umangalisayo. Utheke futhi izolo ukhansela uka Y26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi-400 families ezincedwe ngukansela Moyo kwindlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu, sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo yiyona le yokuthi akula misebenzi, imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu ngena abantwana babantu abasekela ibandla leZANU-PF benxa kungayisi ikho vele kuyabe kule feja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ekhona ezweni zanenzithi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue, sisho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili, hhayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kweBulawayo. Agambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala awetheswayo awalasisindo na?
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament ne-executive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba i-ANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopt-a i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu i-ANC ekukhethayo. Ndiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebadlula ibusayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akusho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni, ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyatshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakhona iqhutshwa ngokuphikisana nje, hhayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika kukhonferensi bakhetha lokhu abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize, akukho ukuba nodlame ngenxa yalokho. Kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana, bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu obuthwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa umunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla lezanu PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli, uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMadobo esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha weCOVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafikshane. Siqale ngase-DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikhali kukhulunyiswane. Siziphethe ezakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi lele-Russia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Tutyosebe, ngitshona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye support uMnangagwa etuMnangagwa ukuthi elizwe lelo ngizabanikazi balo. Right, yena uMnangagwa engu-president yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu kunyazwa kwabantu and into elula ukuthi ayinqabele kodwa kayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabi lodlame but udlame uyalwe okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano uthi hambane kwenzo udlame kokuthi ekubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukukhuluma thi kungabi lo dlame ezibabhitile ukuthula. Manje laba abamsupporta uMalaki Nkobo bona bakuthatha ngapha uthi bona bathembe lokuthi laba ngabezano PF bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhulumayo anti abakhuma phakathi komphakathi into ekhonyaphuma emoyeni izomye lo munye kodwa iqamba mangengumbulali inyoka uMnanga akalaqiniso ngisho ongombulali lelo mali phozisa zabantu behlupheka ngabe elizweni labo vele kaze bemkhulumele njalo uMnanga akala kuthula umuntu lo ngisho la kancane singakhuluma lethini lemcomment but akala kuthula but sizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi ti akadakwa akalibali but umuntu uyalibala kumele libe
Sibonani ku Studio 7 njani? Ngabe liyaphila? Hayi siyaphila thina. Khulumayo uPG Lamba. Akumangazi into yaseZimbabwe ngoba iMatabeleland yabancedisa ukulwa impi yaseRhodesia. Namhla sebebonga iZap ngepleti yamakaka bona sesidla iparage erayisi. Enyos kungakho ubona lathi abe MRP sesithi kungcono sizivusele ngoba bayehlula izaphu ngokubachaya bebabophizandla nangumkandla lonkomo lamhlaba kuyabe phethe iphepha ezo-adressa ebantwini bathine kumele ukuthi siqhubeke nehlelo sikagovernment namhla izimota zivulala abantu emgwaqweni ongamagodi sizibuze ukuthi ugovernment ungabunjani. Sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Nganga wake wacela ukuthi afake isikontiri ithara from ePlumtree esiyama kuHingwe. Umgabe wamtshela ukuthi ma kuwukuthi ufuna ukuyimali yakhe kangena endlini nabantu abakhe bedla imali beshude. Siyakubona kuvele namanje kulokhu kuyamemetheka kabafuni ukuthi sizwe sizimele ngapha bona bathi ne-unit accord thina ingasithethi phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga.
Sarebonani bantu bakithi. Ha, njini ndawe wakiti lewa. Na mkuluma njense Botswana, hey, lezu kuti kwese stati kina sestwala nzima wakudu. Mwakura manje nga azamuwa nesisi ndawe. Indawe transporti kakulu wakule Zimbabwe. Mangawe, nga kwa nisa nje. Especially indawe ni isporo. Peslu nise indawe isporo. Mwa isporo zwa ndesi istiri kia fana ana mwa. Kukini westeza maplayings wana na wakuti. Kwa estimate from Francis Town up to Bulawayo. Na mapenzi wona kahle kahle azosebenza ephumelele ngapha eSandile Botswana. Ngoba eSandile Zimbabwe vele isporo sifile. So government yeZimbabwe zama ukukhuphula amabhrugu ebi. Zama ukukhuphula amabhrugu sivile khaya ukuthi igovernment ekhuphula indoda. Nokuthi igovernment ephanguba nje wiki nje akuqedakali ukuthi kufane umuzi kamazakhela. Umuzi kamazakhela yazi ukuthi awuhlonipheki. Ngoba olasithunzi yinto efanele egovernment yakithi. Ngoba khona manje ma ukwali ukhangela iziporo zifile, imigwaqo ifile, into ziyadula. Ngabe kusetshenziswa i-US dollar. I-US dollar khona still kuyafanana konke kuyaduriswa izinto zakhona. So ayi asakwazi, asakwazi. Seze sikhumbula umdala umgabe wayengcono kakhulu. Nothi lo ukhona lo ngoba ye lo muntu sesibulayela empilo. Impilo zethu zifile kakhulu thina abancane, zifile abadala abangcono. Kakhulu ngoba ababona ukuba sokwaphela kodwa forekithi kubuhlungu lokhu kubuhlungu kusebenza ngiyabonga abadala ngiyabonga
balaleli be-Studio 7 ukuthi indawo ngezindawo livuka njani ngofela iqiniso lokhuluma owasejabhiwayo lubhane ekana balaleli be-Studio 7 kuthiwa umuntu omdala akaqambi manga umuntu omdala uyaphosisa kodwa lokho kukhulunywe ngumkandla lapho hhayi la ngamanga straight 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 ma ungathi uyaphuma nje uyakithi le elupane umgwaqo waselupane lo oye Victoria Falls ubone ukuthi umavodlovolo kanjani ma ungathi uyaphuma ngonkayi road uyibone inkayi road ukuthi imavodlovolo kanjani ma ungathi uyaphuma ngalo mgwaqo ophuma uya eSolusi ubone ukuthi umgwaqo umavodlovolo kanjani ma bezothi bona hayi eZimbabwe hayi eZimbabwe kumele sisonde siphathe ziphezulu kahulumeni uhulumeni muphi lo sesizondeza esizondeza kuye eduzane naye ungathi uyabheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi umisi wakhona engasazi isiNdebele loyo mntwana uzokhupha kanjani loyo mntwana uzofunda kanjani hayi baba bavusana umkondlo mani ukuthi nani isipha nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sokumele nilandele izalo noma kurongo sokwethu ku right
lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp angelani lokwenza le Studio 7 inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +1 202 465 0318 kwezemelika inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangela maphepha. Kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukhona na kumbe hhaji kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukhona. Kungelani lalokhu abachaya i-double up lokho besiza kwele Melika ngobunengi. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu labo kabavele eMexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo baningi sivili kakhulu. Lokhu kutine siku chaele siti itabula ukuchapa umngele behamba ngenyawo bekonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezinga hambi kuhle khona le emazweni wona lawo akhona. I-news zithi zona i-border ivuliwe ukuthi khona awungafika ubheke uyangena. So ke ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana. Njengakhathesi bekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo. Okubangela khona lo kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala, ukusweleka kwemali, ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo bonabo. Yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale e-South America.
Abebandla lama-Republican bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokhu?
Udaba lolu kayisilo luka president, lolu daba lwe-Congress ukuthi i-Congress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba bangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenziswa ngayo. So yikho okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba bangenayo bangazibangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku mbinyanga yonale. Uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana uzophela laba bavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi iborder isivuliwe. Kodwa ke qinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi abaMexicans abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe welemelika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwelemelika. Pokomania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender. Isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwe delimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama ngu-Chris Gande, yadibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.